Yebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zulukandaba ulamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhla ziku 29 Mabasa 2022 mu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje
enkomeni ngale ngiyabona mbone abantu abangu 3 abantu abalenkomo ngazibuza ukuthi njengani into le agriculture i foundation of our industry and business in Zimbabwe hayi ngethubile
umbukiso wezokuthengiselana walonyaka weZimbabwe International Trade Fair oqale ngolwesibili uvulwe okusemthethweni kobulawayo lamhlanje ngumongameli Emmerson Mnangagwa.
Siyadubeka sibili ngoba ekuseni ngiyavuka ngesikhathi then mangifika emakhombini laphana kwansi uthole ukuthi izifuyo yakhona ayibambeki abantu babegcwele
abantu bakhala ngokusilela kwezimota zokuhambisa ngenxa yohlelo lokubotshwa kwabaningi abangabhalisanga ukusebenza phansi kwenkampani yezuko kuhlelo za Friday liviki sihamba leqembu elicula umdumo werumba elizibiza ngokuthi yikhuluza and injiva zamasoviet nkai sounds zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Wezokuthengiselana walonyaka weZimbabwe International Trade Fair oqale ngolwesibili uvulwe okusemthethweni ngumongameli Emmerson Mnangagwa kobulawayo lamhlanje u-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo
umbukiso walonyaka weZITF oqale izolo uqhubeke kuhle lamhlanje lapho umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga acele osomabhizimusi ukuba bengakhwezi intengo yempahla mahlayana ekhuluma emhlanganweni owe-National Economic Consultative Forum ongenwe ngabasuka emazweni aphetsheya kolwandle awezwekazi le-Africa labeZimbabwe uChiwenga uqhubekele phambili ekhala ngempi ese-Ukraine ethi isibangele ukukhuphuka kwentengo hathi elizweni kuphela kodwa lasemhlabeni jikelele
siyabonga la ngoba ulakho ukuthuthukise esilakho lapha kuntuthu njalo silusisi ukuthi impi ekhona eUkraine isibangela ukuthi intengo yezinto zikhuphuke emhlabeni lapha ezweni yasemhlabeni jikelele
wedale lephalamende obekhona laye emhlanganweni lo umnumzana Jacob Mudenda uchasisa ngokubukiswa lidale lakhe lonyaka
injongo yethu iyafanana lenjongo yeZimbabwe International Trade Fair ukuthi abantu kumele ba cubungule ukuthi inotho yelizwe singayilungisa njani ukuze ibe ngcono abantu abaningi bahlale injongo yangkhona
umphathintambo wakobulawayo inkosikazi Judith Ncube esamukela abangenela umhlangano ohambisana lombukiso owe-ZITF uthi bakhangelele ukuba osomabhizimusi bakuleli bazaqinisa ubudlelwano labakwamanye amazwe
sikhangelele ukuthi kuveza amathuba amahle ukuvakatsha lokhu okuza kwenzakala kusivezela amathuba amahle njengobulawayo kusivezela amathuba amahle njengeMatabeleland kusivezele njalo amathuba amahle njengelizwe leZimbabwe amathuba kumabusinesses kumasectors atshiyeneyo
usomabhizimusi wezokulima umnumzana Donald Khumalo usola ahlangane lakho kundawo yabalimi
kuzima mina ngingabona ukuthi olumangalisayo kodwa ke angazi ingxenye abanye bayabona mina hhayi ngingaboni lutho ngiyethuka nje ngoba ngiyenkomeni ngale ngiyabona ngibone abantu abangu 3 abalenkomo ngazibuza ukuthi njengani into le agriculture i foundation of our industry and business in Zimbabwe hayi ngethukile ngiyafisa ukuthi ngakuba ngcono kulelo
umbukiso walonyaka ogijima ngendikimba ethi rethink reimagine reinvent value chains for economic development uqale izolo uyaze uyephela ngomgqibelo mhla ka 30 mabasa osazavula okusemthethweni umbukiso walonyaka ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngemva kokwehluleka kukamongameli Uhuru Kenyatta ngenxa yokufelwa ngowake waba ngumongameli walelo lizwe umnumzana Mwai Kibaki ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
Zimbabwe ukhala ngokuthi usethwele nzima ngodubo lokusilela kwezimoto ezithwala abantu abaningi lamabhasi ngenxa yohlelo lwamapolisa lokubopha abangabhalisanga ukusebenza phansi kwenkampani yeZupco izimoto lamabhasi abhaliswa okusemthethweni abikwa engeneli ukuthwala abantu bonke umlondolozi Ndlovu sethulela loludaba ngokugcweleyo eseHarare
Lokhu kuza ngemva kokuba amapolisa aweZimbabwe Republic Police ZRP eyazise uZulu weZimbabwe ukuba asesungule uhlelo lokubopha izimoto ezingabhaliswanga ukusebenza phansi kweZupco. Uhlelo lolu soludale ukuba abantu abalezimoto zabo zingalingi ukuthwala abantu abafuna ukungena noba uphuma edolobheni osokwenza kube nzima kuZulu osebenzayo nalabo abavakatshayo ukungena edolobheni. Uzulu uthi selokho uhlelo lwamapolisa luqalile sekunzima ukuba bagile ngoba izimoto sezihlala zidlala umacathelana namapolisa unkosikazi Bridget Sibindi sakamuseharare yena uthi sekunzima ukuya emsebenzini ngoba izimoto sezimehlisela khatshana zibalekela amapolisa
siyadubeka sibili ngoba ekuseni ngiyavuka ngesikhathi then mangifika emakhombini laphana kwansi uthole ukuthi zifika khona ibambeki abantu babegcwele mamfika masengkatile maybe ngakati onda fithi kumbe ngingathola imoto umuntu oyabefuna ukungithwala la minzwelile ngiyathi mfike yathi sezafika etown amapolisa abemgadile sesichiya khatshana vele yasichiya khatshana okusokumele ngiwokhe siya emsebenzini of which mamfika emsebenzini ngiyabe ngumuntu ophuzileyo but ngisuke endlini ngesikhathi
unkosikazi Samantha Sithole esinye njalo isakamuzi saseHarare uthi ngabe uhulumende uyangezelela inani lamabhasi awenkampani yeZupco
ya ukuswelakala kwaboZupco lokhu sokusithwalise nzima thina asithwele nzima okunye ngoba laba bomshikashika vele kabaphathe kuhle abantu lakho kunzima ukuthi ugade umshikashika njengomuntu omdala ngoba uyahamba uthwele nzima phakathi bazahamba bekuthethisa lapho yafika khona ungahlangana lamapolisa Gabe sokumele lime khona lapho ligcine selibotshiwe kwezinye izikhathi liforswe ukubhadala izimali kunzima abantu abami kunzima sibili
lokhu kusekelwe unkosikazi Nomsa Chivengo yena othi kakuselelwa ukuhamba ngenxa yohlelo lwamapholisa lolu
yo sile challenge enkulu cause as it is we facing ama accidents caused by imshikashika most of the times because abantu laba some of them they don't have licenses most of them and reason why sibe lemshikashika is because amazubukho akhona the scarcity amazubukho balutshwani abantu balayina bakhiwa up until 8 PM and kuyabe sokulate kakhulu ukuthi abantu bebelokebelayini that's why abanye beprefer imshikashika
umnumzana Libert Siziba uthi uhulumende kumele azele indlela zokubona ukuba uyancedisa uhamba kwabantu ngoba nxa amapolisa exotsha imoto ezingekho emthethweni abantu basala sebesekunzimeni
uvuka ngabo ekuseni ngabo 5 abantwana besalili suvela emsebenzini ulakho futhi ukuphuza ngoba uzalimelela ibhasi eCopacabana lapha ophuza khona futhi ngoba malutshwana amabhasi nayo. So asisabonani labantwana, asisabi lesikhathi lezimuli, asatholi isikhathi sokuphumula ngenxa yokuthi abozuqhu laba balutshwane. If kusenza bengithi i-government ivumeze laba abalemithova namabhasi angaso awezuku labo bengene emgwaqweni.
Imizamo yokukhulumisa namapholisa ngodaba lolu yehlule, kodwa isikhulumeli samapholisa u-assistant commissioner Paul Nyathi utshele iphephandaba le-Herald ukuba umkhankaso lo uqonde ukulwisana nabezimota ezilabatshayeli abangela amaphepha asemthethweni abavumela ukuthwala abantu abaningi. Uthe njalo sekulezihlakalo zezimoto ezihamba zintshontshele abantu okwenza ukuba uZulu athwale nzima esithi abantu kumele bagade izimoto ezivunyelweyo ezisemthethweni. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso ye-Operation Dudula eyakwele South Africa ithi abokuza abaphila ngokuthengisa izithelo lemibhida eceleni kwemigwaqo kuzamele bachiye ukwenza lokhu inyanga ezayo ingakapheli. Lokhu kulandela isinqumo esathathwa ngumanisipala weSoweto othi abantu bokuza kumele baphe ithuba izizalwane zakwele South Africa elokuthengisa ezitaladeni. Umanisipala lo ulamalunga amabandla athola usekelo lokhetho olusanda kwedlula ngokuthembisa ukuxotsha abokuza. Iningi labaphila ngokuthengisa ezitaladeni zeSoweto ngabadabuka eZimbabwe. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, uMnumzana Nhlanhla Moses Ncube.
Iye baba Gandhi, lokho into okuyitshoyo yikuthi sokwenziwe ngendlela ebasemthethweni ukuthi kungabi lo muntu ozakwanisa ukuthi aphile kumbe sithi aziphilise kuyona le indawo eSouth Africa. Ngenye indlela kusho ukuthi angithi abantu kuthiwa kufuneka ukuthi uqashe ube semsebenzini. So ngenxa usuzenzela futhi ke uvinjwe laphana yikuthi into leyani kulambise uzicinise ukubona ukuthi hayi akusaphileki lapha, sokumele ukuthi ngiphindele lapha engivela khona. So yiyo into okuyitshoyo khona lo.
Manje lona lelo inyathelo nxa kuyikuthi selithethwe ukuba ngumthetho, ukubona njani ikakhulu kuzizalwane zeZimbabwe eziyizo eziningi ezithengisa ezitaladeni?
Ye, into okuyitshoyo kuyinto lokho kungasokungumthetho. Ukuthi ukuthi khona izizalwane zakwelakithi eziningi kakhulu zizaphuma kulokho kuyisingathi kuzenzela umnotho kumbe ama-livelihoods azo ayadilika. Nxa esedilikile ama-livelihoods kuthi ukuthi kuzabe kungasaphileki, angeke ubhadale irenti la ohleli khona, angeke ubhadale irenti ekhaya, angeke use abantwana esikolo. So ukuba khona kwakho lapha kuzabe kungasasebenzi. Njalo futhi kutsho ukuthi i-xenophobia bese institutionalized ngenye indlela ukuthi isisemthethweni, okuyikuthi loba usubotshwa kuyabese kuyikuthi awuhlukunyezwa ngoba umthetho usithi. Umthetho lo wenziwe singathi i-reactionary legislation, ukuthi-ke ngumthetho wokureacta okuthi khona lokho okukhunywa zinhlanu sezinjengabodudula kube yinto-ke ebekwa ibe semthethweni. So-ke yikudilika kwempilo zabantu bakithi-ke ngamafitshane.
Bakhona yini osubezwile abathi sebefuna ukubuyela ekhaya kumbe asebebuyele ekhaya?
Yes, bakhona asebekufuna ukubuyela ekhaya. Angilayo kodwa information yokuthi bangaki asebebuyele. Kodwa ke nxa ngisizwa abantu abaningi nxa bexoxa bathi hayi babona sokungcono ukukhumbula ekhaya.
Mina ke ngomunye wabo abantu asebekubona ukuthi nxa ngingaphila ngendlela njengaleyi kuza ngisiza ngani. Kungangcono uyabona nxa ulawe ungakini ulwela ilungelo lakho ungakini. Kuyinto engcono kakhulu leyo, kuyinto elesithunzi kulokuthi nxa usemzini sebekuxotsha besithi ungadla amabhanzi abo wena ubususalela ukuthi nizawadla ngenkani. Akungeke kusize lutho lokho. Into yakhona okuza kwenzakala lothi kafuni ukubuyela ekhaya uzabuyela ngoba nxa sokuyikuthi awusakwanisi ukuthi ulala udlile, awusayibhatala irent, awusakwazi ukuthi uthumele abantwana ekhaya, awusezuhlale vele. Yes, siyabonga.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg. Uhlelo lwe-Live Talk lamhlanje sikhangela umbukiso wezokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair oqale kobulawayo ngolwesibili uphela kusasa. Okwamanje kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Ukulungisisa udaba lwabantu ababaleka emazweni abo emhlubulweni we-Western Hemisphere kuqhubeka kuyinto emqoka kuhulumende weMelika. Kutsho unobhala obona ngobudlelwano baleli lizwe lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken ekhuluma emhlanganweni we-Ministerial Conference on Migration and Protection oqhutshelwe kwele Panama. Uqhubeke wathi, silomlando wokuvikela imingcele yethu ngendlela ecacileyo njalo ehlonipha abantu. Siyazihlupa kakhulu ngezigidi zabantu kulumhlubulo abatshiya imizi yabo besiyadinga impilo engcono kwamanye amazwe. Uhambo lwakhona lulengozi. Izihambi zisuke zibe sengozini yokuhlukuluzwa ngazo zonke indlela. Abanengi ngabantwana abalekusasa elibuvilibana. Sonke silomlando wokubanakekela. Elemelika likhangele kakhulu imbangela eziphoqa abantu ukuthi basuke emazweni abo besiyadinga impilo engcono okugoqela ubuyanga, ukuswela amathuba kwezenotho, inkohlakalo, ezombusazwe kanye lokuswela ukuvikeleka. Konke lokhu sokube kubi ngamandla ngenxa yokuguquka komkhathi lomkhuhlane we-COVID-19. Elemelika lizimisele ukusebenza lamanye amazwe ukuze kuhlaselwe amaqembu aphathisa abantu ukuthi beqe imingcele ngaphandle komthetho. Ukuvikela imingcele ngendlela elobuntu, ukuqeda impiko yamanga kanye lokupha ubuphepheli labo ababudingayo ngokusemthethweni. Kumele siphathise indawo ezilabantu bokuza abanengi. Kumele sibancedise bakhe kutsha impilo zabo njalo bathole imfundo lemisebenzi. Kumele sibone ukuthi uncedo lolu luthuthukisa izigaba zabantu laba ikakhulu kunhlelo zempilakahle kanye lokupha abantu bonke amathuba. Lo ngumsebenzi wabohulumende kanye labenhlanganiso ezizimeleyo, amankampani, amabhanga kanye lengatsha ezibona ngezempilakahle emhlabeni jikelele ndawonye lalabo ababona ngezomkhathi. Elemelika lizaphathisa ekuhlanganiseni zonke lezi ngatsha ukuze zibambe iqhaza kulolu daba. Kulabantu abangu 95 million abasuka emizini yabo ngaphandle kokuthanda emhlabeni jikelele okulinani eliphezulu ukwedlula iloba yisiphi isikhathi selokhe kwaba lempi yomhlaba esibili, i-Second World War, kutsho uBlinken. Lo ngomlando okumele siwumele sonkeni sibambaneni sisebenze ndawonye ukuze silungisise lolu daba.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders uMandla Mpofu uthi ukhathazekile kakhulu ngabadlali bakhe abangezwa kuhle ngemva kokuhotsha intuthu ehitshayo eye-tear gas ngempelaviki edluleyo. UJoseph Njanji intatheli izindaba ezemidlalo usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iqembu leHighlanders lizadibana leLichicken Inn ngesonto enkundleni eBarber Fields, njalo uMpofu uthi isifiso sakhe ngesokuba behlome waphelela.
Umdlalo esiwulandayo umdlalo omkhulu kakhulu, ngiyabemfisa lami njengomqeqeshi ukuthi ngibe nabadlali bami bonke, but umdlali wami omkhulu odlala emuva uAndrew Tandy nguye ongani ihlombe lakhe laphuma. Nguye ngibona ngani ngegcina ngingalaye ngesonto kwigame yeChicken Inn, but ngibe sesiba nabadlali ababili futhi uNqobizitha loStanley, bona abadingezwa kuhle bangani ba-affectwa i-tear gas ezishabane, but ngithemba nxa ukuthi kwehlule labo abazangena endaweni zabo bazakwanisa ukuthi bethuthukise iqembu liye phambili.
Iqembu leHighlanders lingena kumdlalo wangesonto lilemiklomelo elithumi lane, ikanti leChicken Inn lona lilemiklomelo ngamathumi amabili lesithupha. Umdlali osakhulayo uDarlington Mukuli yena uthethwe kuqembu labasakhulayo leBoza 90 ukuthi ulethemba elokuba iqembu leHighlanders lizathatha yonke imiklomelo ngesonto.
As a team, first year ukuthi vele BF want to collect maximum points, so we try very hard ukuthi sidlale sithola maximum points.
Ngomgqibelo amanye njalo amaqembu akobulawayo ezadibana enkundleni eBarber Fields, lapho iqembu leBulawayo City elizemukela khona eleBulawayo Chiefs. Umqeqeshi weqembu leChiefs Nilton Teroso uthi lo mdlalo uyafana nje leminye okungakhathalekile ukuba badlala labafo wabo.
I think, to be honest,
ngokubona kwami njengomqeqeshi, iqiniso elikhona ukuba akulanto entshintshayo ngenxa yokuba sidlala laliphi iqembu. Siqhubekela phambili sihlela lokulungiselela ngendlela efanayo ngoba okusemqoka yokunqoba.
Kweminye imidlalo yangomgqibelo, iqembu leRentals lizadlala leli FC Platinum ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leBlack Rhinos lizemukela eleTennis ngaseSakuva. Iqembu leNgezi Platinum Stars lizanqikelana leli Harare City ngaseBaobab. Kuthi iqembu leWawa lizadibana leDynamos ngaseAscot. Ngesonto iqembu leManyika Diamonds lizadlala leli ZPC Kariba ngaseSakuva. Kuthi iqembu leCapes United lizadibana leli Cranbourne Bullets ngaseNational Sports Stadium. Umdlalo odlalwe namhlanje phakathi kwe Ambule yadala le triangle uphele zingujikelo bhanqa 1-1 enkundleni National Sports Stadium. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Uhlelo Woza Friday liviki sihamba leqembu elicula umdumo werumba elizibiza ngokuthi yiKhuluza and Injiva zamaSoviet Nkayi Sounds. Untungameli Nkomo weStudio 7 uyalandisa.
Embuleli licula likwele South Africa kodwa lidabuka enkayi. Nangu umholi walo uKhulumani Dlamini.
UKhuluza nenjiva zamaSoveti kahlekahle liqembu nje elisungulwe ngo-2016, sho ukuthi saqala ukungena endimeni yomculo ukuthi senze i-first album yethu bekungu-2019. Sesilamandla lathi awu-2.
Amadlalade lawa abalisa elilesihloko esithi siyalibonga bazali kanye lelithi injongo injabulo.
Hello, O's!
Koko. Ujani makunje fuyi.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu bawuthola njani?
Inamba esingatholakala kizo lapho ungatholakala khona ama-CD mangabe abantu benesifiso sokusixhasa sithi zona 074-258-7713 laku 061-257-2494 yikho lapho abangasithola khona abalandeli bekwazi ukuthola amasidi kanti futhi sisase nohlelo nokuthi siyefuna futhi enye indawo laphana esizobashiya khona eblawayo amasidi bekwazi ukubathola abalandela okwamanje asatholakala nje ngapha egoli kodwa nje kungekudala azobe setholakala futhi lalapha eblawayo.
Abalandeli ubachiyela waphi amazwi?
Amazwi engachiyela abalandeli ukuthi abahlale besethembeni ngoba siyakwazi ukuthi emculweni esikhathini esiningi kuyahamba kube nzima kuphazamiseke laphana nalaphana kugcine kwesinye isikhathi uma ngabe uhlele ukukhipha i-albhamu kugcine kungasahambanga ngendlela. So abalandeli ngiyaqhuquzela ukuthi lapho bengaphela uthando kodwa okusalayo ingoma iyobe izophuma. Kodwa ke lo nyaka siyathembisa ukuthi sizobuya futhi ne-full album salokho last year singabuya ngale nge-full album.
Uphuma ke enkundleni ukhuluza leqembu lakhe leyinjiva zamaSoviet inkayisawo nzingale.
Bakuvula bafana bami madoda bafana kumandla.
Selana walonyaka weZimbabwe International Trade Fair uqale ngolwesibili uvulwe okusemthethweni kobulawayo lamhlanje. Abantu bakhala ngokusilela kwezimoto zokuhambisa ngenxa yohlelo lokubotshwa kwabanini abangabhalisanga ukusebenza phansi kwenkampani yeZupco. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni sikhathi sinye kusasa. Abanganilisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Libonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.